Isigwebo esethulwe yinkundla kangithokozi ngaso njengegqwetha likaMakomborero. Okokuqala, inkundla evele yaphambanisa ngakho yikumfumana elecala. Khonapho ke yikho okuvele kwaphambaniseka khona, and yikho esithi thina siza indaba leyi sizayidlulisela phambili si-aphile, ukuthi sithi thina si-challenger ukuthi vele in the first place bekungafuzanga afunyano elecala. Isigwebo esilandeleyo yebo kambe siphezulu kakhulu, and it was too harsh, but kodwa okokuqala esivele esi-concerned ngakho yikuthi bekuvele kungafuzanga afunyano elecala. Inkundla sibona ukuthi kayizanga yathatha ubufakazi obalethwayo enkundleni yabunanzelisisa kuhle, ngoba umtshutshisi ngenelisanga ukuthi alethe ubufakazi obukhombisa ukuthi uMakomborero ubelecala. Ngakho ke inkundla ngokumfumana elecala iphambanise kakhulu, yikho sizadlulisela phambili lindaba ukuthi iyekhangelisiswa kuhle lidalele High Court.
Likhangelela ukukwenza nini lokho?
Ukukhweza lolu daba vele yinto esiphezuwayo sikhuluma kunje. So yinto esikhangelele ukuthi kungapheli iviki sizabe sesifakile amaphepha akhona ukuthi awe appeal ukuthi idalele High Court likhangelisise kuhle indaba le. So okuza kwenzakala singafaka amaphepha angkhona, sesizafaka lamanye futhi okucela ukuthi akhitshwe, okuthiwa yi-bail pending appeal, ukuthi akhitshwe ku-bail kusamelelwe ukuthi indaba yakhe ye-appeal ikhangelisiswe ludaba lwe-High Court, ngoba ama-appeal yinto eyathatha isikhathi kachanya nambijana ukuthi ize ingene. So esiyabe sikufuna yikuthi sisamelele ukuthi udaba lakhe lungene ku-appeal ebe ephandle.